ukwengezelela kwe-injection eZimbabwe kwenzela ukuthi abantu begwanise ukukhetha umuntu abefuna ukuthi ahlatshwe ngayo. Kuqakathekile kakhulu, njalo siyakwamukela ukuthi sokulezinye esezikhona. Njalo ukuthi abafundisi labo bebe yingxenye yalabo abangathola injection sikubona kuqakathekile ngoba kuzaletha isibindi ebantwini abaningi nxa bebona abafundisi bethatha injection lezi ukuze bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Ikanti njalo into eqakathekileyo esigcizelelayo ukuthi kuqakathekile ke ukuthi manje umkhankaso lo uwandiswe njalo umemetheke ukwenzela ukuthi nxa zibuya injection zingagcini zihlala kodwa zisebenze umsebenzi eziwulethelwe wona.
Nxa likhuluma labazalwane emasontweni lapho mfundisi bathi bazimisele ukuhlatshwa yini amajekiseni la ngoba siyazi ukuthi bakhona bamanye amasonto abangavumiyo lokuhlatshwa amajekiseni avele ekhona akhangelane leminye imikhuhlane avele ehlatshwa abantu.
Ngikhola sakhumbula i-survey esayenzayo eyayitshengisela ukuthi iningi labantu 74% ekakhulu emakristwini bayesaba ukuthatha le injection. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi kube lo mkhankaso ozangena emakristwini lakubafundisi sibakhuthaza. Njalo mbona ukuhlatshwa kwabafundisi nge-injection ikakhulu nxa bekhona labo abazimisele ukuthi bekwenze kuzaletha-ke kuyayenza ukuthi kumemetheke-ke ukukhankasa lokho kuyabe kusenziwa ukuthi abantu bamukele ama-vaccine la asebuyile. Njalo ngiyakhola ukuthi uhulumende njengoba enanzelele ukuthi beqalisa isigaba sokuqala sokuhlaba abantu lezi-injection kuhlangane labantu abayesabayo labantu ade bechedela ngemuva. Ngiyakhola ukuthi lesi sibanga sesibili la uhulumende abe phambili atshengise ubukhokheli ukuthi lawo ama-politician abe phambili labo behlatshwe njalo ukuze banike abantu isibindi ukuthi lezi injections zilungile njalo ziyamukeliswa.